abantu ngizabalalela, abantu ngizasebenza labo, ngizancedisana ukuthi bathole lokho abakufunayo. Isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele ugovernment afacilitate. So kulabo mama abaningi asebengifonele khathesi bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Ngikala ngikutshele example, sebeqalisile ukungifonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama-policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekuhluphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu lalokhu engeke ayisikho abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, itechnology isinkulu. Ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu. Kulokuthi bekhuluma ngengcebethu, amacansi, into ezinjalo, likhuluma into phela ezingani zimodern, into ezingani ngezesimanjemanje. Kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho?
Kababuye labo lamacebo. Bona balamacebo bani? Angisho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela. Abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu nalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza mabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Angisabona ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside. Engikubonile ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezinyilizela bengayi phambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena okuministry ye-industry, lawe okuministry ye-tourism, lawe okuministry ye-agriculture kuyini ongakuvula ukuthi ama-SMEs lawana balamabhizinisi ku-tourism, ku-industry, ku-agriculture bakhule bafacilitate labo lapha kulama-trips okuya lapho kungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kule zinto amanye amacebo abangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esiza kwenza khonokho. Ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu, babe bethunga ingcebethu omama obaba babe bebaza imphini lapho. Hayi esikufunayo thina ukuthi lapho kuthiwa i-SME wenze ulutho ozalifaka phezu kwetafula estolo luthengwe lalo